Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Umkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Nelson Chamisa usekwethekeleleni eNgilandi utshela umbuthano wekholijini le-Oxford ukuthi uyakwazi ukuthi senqobile kudala kukhetho, ngakho-ke uselindile ukuqala umsebenzi kuphela. Ababalisi behlulekile ukuvumelana lohulumende ngesilinganiso seholo okumelwe bengezelelwe ngaso sokulitshumi ekhulwini 10% besithi sincane kakhulu. Abantu bathi ikhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC isebenzisa indima ezintathu kuphela, sona isisekelo sombuso sithi kule ndimi ezilitshumi lasithupha kungani lingazisebenzisi. Likhanya lisanda inani lasebecabanga ukungena kwezombusazwe besiyancintisa ezikhundleni zobukhokheli bevela phandle kwelizwe asebeleminyaka leminyaka basuka elizweni, kuyinokungabe kubangela ukuthi bathathe leli nyathelo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo athi lo nyaka bazobamba ziqine, besengeza inani lababona ngokuqhutshwa kukhetho ama-polling agents emizameni yokuvimba ukugqilwa i-vote. Ku-Live Talk lamhla uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo namhlanje kule nhlupho ezithile ezikhona zababalisi lokusilela kwemali. Thimulani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.